angilawo la mazwi ukuthi ngiwakhulume ngoba i-new dispensation lay ayisekho esibangisolayisane esokuthi even ama-C_I_O afuna ukuthatha abantu afuna ezani lokhu nalokhu akusekho lokho. Angazi ukuthi bekuyini abantu bekuzama kumbe mhlawumbe ngibakhohlwa ukuzitshela ubana bebesa-ekta yini idrama ukuthi sizokwazi ukuba mina ngangukhangele angiboni kulo muntu ongafuni ukuthumba ubaba uJamisa emthumbelani shuwa umuntu onjengaye so lebizwe aselalo lapha khona aso muntu ongabe ngokuthunjwa nje kalula ngoba akula muntu ongakwaziyo ama-repercussions angona ubana kuyavusa i-international community yonke abantu bonke ukuthi na labazohambe njani. So ekuveleleni ngapha mina kangiboni kulo muntu okwanile esibili ongafuni ukuthi athumbe ubaba uJamisa.
Siyakwazi ukuthi ngesikhathi kuZimbabwe sisanda ukuba nozibuze kwako lokuxokozela sibili okuthize ibandla lezanu lilwisana nebandla le-P F Zapu. Ungazani phela kungani kuyakhonapho Juma, akunjani?
Well mina umkhuleko wami ngokuthi kona ngabe ubaba uJamisa banazelela bekhangile ubana ukhetho luwile soludlule olunye luyezayo ngo-2023 baqale manje ukwenza imisebenzi eyokuthi yena nxa u-2023 efika abantu bakhanye ukuthi hhayi sebenzele ukusebenzele kwani naleso sizathu singakwanisa ubana sibavotele. Hatshi ubana ulokusilwa ulokusithi intombi yakho bakudlebelezele